Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngomgqibelo siku 21 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugu rawundi bezikhethele abafuna kwenziwe, njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu esigabeni sayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo.
Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, sokungani ubuduna bazo babuthatha kubandla lezanu PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lomzilikazi, kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi.
Kambe kulokhe kufanele na ukuthi abantwana abangamantombazana behlolwe ukuthi belokhe bezintombi ezigcweleyo baze bayekwenda ukwenzela ukuthi beziphathe?
Kuyasiza mpela ukuthi abantu abangamantombazana bazigcine, mhlawumbe bazigcinele umshado, umuntu azangena emshadweni ayilokhu egcwele ntombi yomntombazana. So kusiza futhi lokuthi umntwana mayezazi ukuthi uyasolwa, akabi kuvanza agcwale indawo yonke, uyazigcina kahle.
Siza kuzwa ngomculo kaSikhosana omutsha.
Ingoma ikhiphile ebhale zidlala tethe.
Utethe ngumuntu ohlakaniphile omakhiwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Kulandela umhlangano oqhutshwe namhla phakathi kwezinduna lomongameli Emmerson Mnangagwa wobulawayo, uhulumende uthi induna yizo ezizakhokhela udaba lwegugu rawundi ezigabeni zazo ngendlela yokulungisa lolu daba. Umongameli Mnangagwa uthi udaba lunye ngalunye luzacutshungulwa kukhokhela izinduna, njalo abantu bazitshele ukuthi lulungiswe njani kulabo abafuna ukungcwaba izihlobo zabo kutsha kumbe abafuna inhlawulo. Uthe kufanele abantu bebuzwe ukuthi bafunani, njalo udaba lolu lungaphathwa ngokulenketha betshabi. Induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Baphinde bacubungula ukubalisa ukuthola izithupha kwabathinteka ngegugu rawundi, ukwelulekwa kwabo nokungathuthukiswa kwesigaba seMathebeleland. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Asidingi njengabahlali bakomthwakazi ababulawelwe abantu ukuthi sitshelwe nguye Emmerson Mnangagwa ukuthi siluphathe njani lolu daba. Whether unike amandla izinduna ukuthi ziphawule ngezigaba ngezigaba ukuthi zilulungise njani, kodwa kokuqala sithi asiyi kumlalela ngoba uvele engumbulali. Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna, sokungani ubuduna bazo babuthatha kubandla lezanu PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lomzilikazi. Yikho ke sithi ke kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi ngoba sebengani basebenzela izanu PF okwedlula abantu laba abayibo ababaholayo ngezigaba ngezigaba zabo. Kanti ngakwelinye icele futhi njalo kule ndaba esiyikhangeleleyo ukuthi thina mhlaka 1 August 2018 after my elections eZimbabwe, uEmmerson Mnangagwa wakubona kufanele ukuthi afake International Commission eyayihedwa uMokhlante owayengupresident wakwele South Africa. Kodwa ngase sifika edabeni lwegugu rawundi nje sicabanga ukuthi yilo ngabe udaba okuba le International Commission ezophatha lolu daba, simbona uEmmerson Mnangagwa engayenzi ngendlela esifuna ngayo, njalo simbona e-appointa i-NPRC esicabanga ukuthi kuyi-organ esebenza ingaphansi kokulawulwa nguye uEmmerson Mnangagwa. Kanti njalo futhi sinanzelela ukuthi kulala ama-CSOs akhe ayiwo afumayo kwelikamthwakazi akhanya engani asebenzelani lohulumende kodwa ayisebenzelana kanye lohulumende wakho Emmerson Mnangagwa. Kanti ngakwelinye icele sibuye futhi simbona esefuna ukusebenzisa izinduna ezikhontrola ngokuthi lolu daba luphathwe kanjani. Nxa sikhangela ke uluhlu lwezinto ezibekiweyo lapha kulokho athi kukhulunywe ngakho, sithi thina batshiyelani indaba ye-International Truth and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabantu abangela sici njalo abangazange baphatheka kulolu daba lombhuqazo. Ngoba nxa sikhangele thina indaba ye-Gukurahund i-genocide edinga international attention, hashi nje ukuthi ibanjwe ngumperpetrator ezifakela abantu afuna ukuthi abafake, esenzela ukuthi umphumela ungaphumi ukhomba umunwe kuye ngoba kunguye owabulala abantu bakithi ngalo umbhuqazwe.
Sesikhangela uluhlu lwezikhalazo zezinduna, khona konke yini okukhathaza isigaba zeMathebelele kumbe kuningi okuchiwe phandle?
Bakhe phezulu nxa sikhangela ukujula kodaba lwenhlupho zeMathebelele. Kule ndaba izinduna layo Emmerson Mnangagwa abangafuni ukukhuluma ngalo udaba lwe-1979 Grand Plan eyabhalwa yiZANU-PF ukuthi bazahlukumeza njani amaNdebele, bathathele umbuso, bathathele umnotho wabo, lakho konke okungenza amaNdebele kumbe ngithi abantu bonke abavela komthwakazi abagocela indimi ezingu-13 ukuthi baziphilise ngokugcweleyo. Sinanzelela ukuthi i-1979 Grand Plan ikhulumile ngokuthi ezikolo zakithi kumele kufundiswe ababalisi besishoneni, ema-police station, emahhofisini kahulumende, umhlabathi wakithi, emabhenki kumele omanager bebe ngabavela khona le Mpumalanga, lawo yonke into mhlawumbe engahlanga phezu kwabantu bakomthwakazi. Konke lokhu sikubona bengakuphawulanga, bengakhulumanga ngakho, ngoba iZANU-PF iyabusa namhlanje kwelikamthwakazi for the past 41 years besebenzisa le rule book eyi-1979 Grand Plan ethi abantu bakithi bangama second class citizens endaweni zakubo. Kungakho ngisithi mina indaba yombhuqazwe ayipheleli kulabo ababulawa ngo-1983 kusiya ku-87 kuphela, siyibona iqhubeka. But ngakulesi sikhathi sibona isibuya i-economic genocide whereby amathuba emsebenzi, lamathuba okuvula amabhizimusi, le ndaba ezilokwenza lamasiko kamthwakazi wonke jikelele zibulewe nguhulumende nalowo eZANU-PF okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. Kunanzelela thina sithi kuyikuphuca abantu bakithi amalungelo abo besebenzisa ukubusa kwabo phezu kwethu. Yikho sithi konke lokhu abakukhulume ngakho mhlawumbe bakwenza kwangani ngama-demands, u-Emmerson Mnangagwa akayi kukulungisa ngendlela esicabanga ngayo ngoba yena enguye u-perpetrator. Kanti njalo okunye sinanzelela ukuthi ukwenza lokhu njengoba umnyaka ka-2023 wama-elections ususondele eduzane, ufuna ukuthi abantu bemvotele becabanga ukuthi hayi ngumuntu ohlukeneyo lo Robert Mugabe, kanti ngabantu abafana nayo futhi esenza kanye khona ukuba usenziwa ngu-Robert Mugabe.
Lowo umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abalitshumi lambili babulewe umkhuhlane we-COVID-19, kwathi abedlula amakhulu amathathu 386 bahlaselwa ligcikwane le-coronavirus ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebahlaselwa ileli gcikwane selokhu laqhamukayo lakwedlula izigidi eziyinkulungwane. Labulala abedlula inkulungwane ezine asebehlatshewe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezimbili. Uhulumende uthi ulokhu esamukela amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 lanxa kwezinye izigaba zelizwe abantu besithi ayasilela. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe namafitshane, kulandela ukuchothozwa kwakhe ngendlela aphatha ngayo udaba lwe-Afghanistan, umongameli Joe Biden weMelika ngolwesihlanu uthe uzaqinisa ukuhlengwa kwezizalwane zeMelika ezikulelo lizwe ezilokhu zizama ukusuka kulandela ukuhluthunwa kombuso walelo lizwe ngamalwecacha ohlobo lwesitaliban iningi lisegcekeni lendizamchina eKabul lapho okulengxabangxoza khona njalo sokusele amalanga alithumi kuphela ukuthi ibutho lemelika okuyilo elihlenga abantu liphume liphele kulelo lizwe amalwecacha kwelenje esigabeni seTilaberi azenzela santando lanxa kule migoqo eminingi ebanqabelayo njalo kulokuhlaselwa kwabantu nokubhonjwa kwezinye indawo ukutsho amalunga edale lephalamende akuleyo ndawo ukuqeda lolu hlupho elenje selithe kule state of emergency lavimba ukuthi abantu behambe nemdududu lavala imikambo ecatshangelwa ukuthi iphathisa amalwecacha njalo selibeke imigoqo ethile ekuthengisweni kwamafutha ezimota awefuel. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafu.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempila kahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi isabelo zingelamanzi. Okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abazali bezifundi zemaphandleni bathi bakhathazekile ngempila kahle yabantwababo ngoba iningi lezikolo kulesi sabelo zingelamanzi. Okulakho okudala ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 zingavulwa. Abafundi esixoxe labo bathi sebefisa ukubuyela ezikolo ngoba ukuhlala emakhaya kuphazamisa ikusasa yabo. Omunye walaba bafundi uLindi Spanda uthi abanye bakhe abasoze babuyela esikolo ngenxa yesikhathi eside abasithethe behlezi emakhaya.
I-lockdown le isi-affekthe kakhulu, especially endaweni zesikolo isi-affekthe kakhulu sibili, especially amankazana amaningi agcine sezithwala ngokungayi esikolo.
Umnumzana Arnold Mangena odabuka ku-Ward 5 koBhewula eMatobo uthi ukhathazekile ngokuvalwa kwezikolo.
Ikusasa lethu asilaqiniso lalo mpela, asisakwazi lapho esiya khona ukuthi siyophetha ngani. Abaningi sebeyenza ukuthi ngithengisa, abanye bathengisa ama-airtime, abanye sebelima izingadi bethengisa izilimo, abanye batshaya izitina.
Umnumzana Luka Ncube ongumzali la engowebhewula uthi akukho okwenziwayo esikolo ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Akula nto elungiselelwa ukuthi kule themba lokuthi izikolo zingavula. Kulokho kuhlezi njengokuthi amanzi nalana ezibholane nalana alandwa ngaphandle kwesikolo kumbe whatsoever yiwona la khona. Kodwa la ukuthi kumbe kuthiwa kulungiselelwa for ukulwa nalo mkhuhlane, hayi into engekho lapha kithi endaweni yethu asikayiboni.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Dennis Moy oyenyandeni eGwanda South othi kusaselwa umsebenzi omkhulu okufanele wenziwe ezikolo phambilini ngokuthi zivulwe.
Ubunzima bukhona kakhulu sibile kuvulweni kwezikolo lapha. Uthi uyakhangela ezikolo ama-classroom ukuthi malutshwane kangakanani. Uthi uyakhangela ubuningi babantwana. Uthi uyakhangela ifurniture nje yona ekhona ukuthi ingakanani. Ngokubona kwami sibili, ngibona engani special emakhaya kuzenza igciwane lelimemetheke kakhulu kakhulu. I-risk ebantwaneni, i-risk kubabalisi, it's even a risk to the community.
Umnumzana Love Moncube Matobo uthi iningi lezikolo zakibo lisizwa izizalwane zakuleli eziphetsheya kwelizwe ngemithi yokuhlanza izandla ama-sanitizer.
Abayazama ukuthi bethumele khonalokho ama-sanitizers, amamaski, ama-standard liquid okugeza lezo zandla. Bazamile impela abantwana, especially esikoleni sethu lapho eseNyashongwe. Ma nginanzelela, hayi bazamile ngamandla. Okubuhlungu ukuhlala kwabantwana ekhaya. Hey, kusimochi, umochi ekusasa labantwana.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi yamaNdebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi kunenge okufanele kwenziwe andubana izikolo zivulwe.
isikolo kufuze kube namanzi lokuba abathisha amaningi abhubha ngesikhathi lesi sidlulile abaheadmaster abhubha. I-concern enye futhi ngeyokuthi ama-class sizes la makhulu ama-classes la ukuthi uhulumende angenele abe-reduce i-ratio yabantwana. Lokunye futhi ukuthi khathesi kunje iholo lingalingani kambi, so ukuthi uhulumende la angani uyangezelela iholo lamatisha. Ekuhlatshweni lapha sithelena kulama-challenges ama-line made kakhulu endaweni ezithiyeneyo, sithi ababalande ezikolo laba abafuna ukuhlatshwa bahlatshwe besezikolo zabo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Dawungana Ndoro utshele lomsakazi ukuthi sebegebhe isikotho ezikolo balungisise ezinye eziyinkulungwane ukuze abafundi bavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 lapho besesikolo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa losakhulayo olwela ilungelo loluntu uMnumzana Josephat Mzaca Ngolube.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana.
Ngingabe ngelela abalaleli bonke abalalileyo, hayi nyathaba ukwamukelwa nguwe Chris Gande ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi ubona njani okwenziwe ngabasakhulayo bakwele Zambia okuthiwa yibo ababangele ukuthi uMnumzana agayinde ijilema anqobe kukhetho?
Kuyisibonelo esikhulu kakhulu ebantwini abatsha beZambia into abayenzileyo ukuthi banqobise lo mkhokheli ongenileyo HNH abathi ngu-HH. Abantu beZambia isikhathi esiningi kakhulu badubekela kibo ekhaya. Kukalutshwana ukuthi uhlala nomuntu weZambia emazweni lapho esihamba khona njengabantu beZimbabwe sigcwala indawo zonke. Angitsho ukuthi abakho emazweni but bakhona, kodwa ngobuningi babo abantu beZambia bahluphekela kibo. So kuyinto enhle ukuthi bona abayatshanje abantu abafisa amathuba emisebenzi ukuthi impilo yabo iqhubeke phambili babelele kusasa elihle bazilwele bona bodwa. Kuyinto enhle kakhulu abayenzileyo abantu abasakhulayo beZambia.
Abasakhulayo beZimbabwe bona bayenelisa yini ukuthi bayenze lokho okwenzakale eZambia?
Ikuthi ungakhangela abatsha abaningi beZimbabwe sibili isikolo bahambile bayafunda but ungananzela unganeka bazihluphi ngokwezombangazwe, basuka nje bazitshela ukuthi hayi thina lokhu asikungeni, but bengananzela ukuthi amathuba emisebenzi lokuhlupheka kwabo kubanqelwa ukuthi ihulumende eyiyephetheyo kayenzi izinto ngendlela. Njalo ungakhangela abatsha beZimbabwe isikhathi esiningi ababambani entweni ezinjekulungisa ilizwe ukuthi babambani babemunye, njalo ukuthi okunye singathi kwenziwa ukuthi maybe bayesaba uchuku oluphakathi kwabakhokheli esilabo laba. Sizamile ukuthi siphakame singabatsha beZimbabwe ngomnyaka ophelile, kathi sigcwele amazwe siyahlupheka, isixotshwe yile hulumente edivele ifuna ukuthi isibulale ngendaba yokuthi ayifuni ukuthi kube lo muntu ophakamayo azame ukuthi azilwele. Abakafundi abatsha beZimbabwe ukuthi basukume balwele amalungelo abo, njalo balwele amathuba abo ancindezelwa yilaba abakhokheli abakhona. Mzukwana bezasukumela phezulu babekwazi ukuthi lonke uhlupho olukhona lapha elizweni lwenziwa yibukhokheli obuphecayo, ukhokheli obungahambi ngendlela. Kuzaba lula ukuthi ilizwe lakhe liya phambili. Okwakathesi hayi ngani nje bakhohliwe babhizi ngama-earphones ezindlebeni zabo balalela i-music bakhodla bo-WhatsApp labo-social media, ukuthi basukume kusesenzima kibo.
Siyasizwa kuthiwa abasakhulayo eZimbabwe basetshenziswa ngabamabandla abusayo ukuwona bethengelwa utshwala bebhema lembanje lokunye okunjalo, ukubona njani lokho?
Inkulu iqiniso ukuthi esikhathini esiningi izano njengebandla elibusayo liyasebenzisa youth. Nje ukuthi kuba nzima ukuthi umuntu ayalimali evele enehlupheka uthi enzele uyuto loba lutho olungalunganga nxa uthi yabevele ehlupheka njalo idinga leyo mali ukuthi ayenze into yena le engalunganga. Ungakhangela abatsha bakhona even abatsha abangahluphekiyo but abasenjalo, kesi ungakhangela kulo mfundisi lo okuthiwa nguJava lalaba abanye omayithithi bancane sebesetshenziswa izano ukujobana belabalandeli abaningi ku-social media babeyibantu abazakhanga amayouth esingathi ngabatsha ukuze bavotele iZANU PF. So abatsha beZimbabwe agabala isikhathi esiningi asiziniki esingathi sibe lento yethu esifuna siyenze ngendlela ngokubambana la ngokufuna kwethu. Siyasuka nje siyengeke statue sidabulwe center laba bakhokhela nje sibona lo ujava ugcwele indawo zonke uya umane siyalale but uthi ngumfundisi, but siyakubona ukuthi umuntu nje osereportwe eZANU PF ukuthi asebenzele yona besebenzisa i-following alayo kuma-social media akhe, whether ngu-YouTube o-Twitter labo-Facebook ukuthi bamsebenzise. Yikho kuyikho sokusilimaza ukuthi
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyalivalelisa abalaleli abahle mina ngiyojosa ukuthi mzacangula benze idayi uhambo kaluphelanga. Lami nginje ngilaphe ngikhona umfutho ukuthi lizwe silikhulule lokho engilawo njalo siyaphambili into yenza litshela nokuthi ukulibusa izwe salibusa singabatsha. Iasoze sahlehla sandawo kathesa ungakhangela unxa ufuthi ubone unanzelisise kakhulu ukuthi yona level ihulumende ukwenza kwayo ukuthi isigijimise isihlukumeze isigcwaza amazonke ibisenzela ukuthi ungabi lomuntu ophakamisa ikhanda ngoba mina into ezalitshela wona ukuthi ngesikhathi ngisuka ekhaya instruction yayikhona kwakuthiwa mina mbulawe kwenzela ukuthi abanye abasha abantu babone iexample ukuthi umuntu omisa ikhanda ephikisana naleyo uhulumende ebusayo uyabulawa. Into evele imisa ukuthi ngibulawe njengoba labona ukuthi kwesengiphumise South Africa walandelela njalo futhi befuna ukuthi bangibulalele khona South Africa. So ukuthi ukufa kwami it wants akufuzanga kube ukuthi umbuso kwami kumbe ukufa kwamzaca kube ikhoso kufuze kumise irevolution. Omunye la efuza ukuqhubeka phambili ajoin aqedise uhambo asukume nini ngobuningi bethu singathi hayi uzibane kaseko ngawuzibane ukukhona lawe bana ngozibana lo usukumise okunye ilizwe liyakhusi ngalikhulula. Ngiyabonga ngiyalithanda kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube osakhulayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Dande lilale.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele eParliamente njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana.
Ngabe kuthiwa kula COVID ngabe kuthiwa le mahofisi nasihlali kodwa sesivela nemashonal central Embire sababiza ngoba lapho kwakule over 4,000 abantwana khona ababe mithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labo sobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona labantwana amankazana amanye ayemithisiwe babekhona kwanabo sayixoxa indaba le ukuthi kababuyele ezikolo lamatitsha babekhona. Kwaba nomunye umntwana owaye ehlawuliwe laye waba lomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo wathuma le 12 points lo mntwana samkhuthaza ukuthi angeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kepha kungasondaba yakho. Try and get out of that and relive your life and thina sokumele sicreate system eyamukela amankazana lawa siba rehabilitate sibabisele ku community sibabisele ku society bahlali ngoba ayisiyondaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza. Someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho isona sosakha umntwana lo isono wesomhlango.
Ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyelwe ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lolwasebenza yini kumbe kabakho abantu emukelayo?
Abanye bayalwamukela abanye njalo abalwamukeli. So sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba sihlale phansi lezikolo sihlale phansi labanye abantwana sihlale phansi lama teacher sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka labo sibanike isibindi sibanike iconfidence ukuthi akukho wrong or there is nothing wrong that you did noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni bancediswe abuyele endleleni eqondileyo. Enkayi lapha mnemvela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo but iproblem esilayo ukuthi izikolo azivulwanga ukuthi kule COVID lokuhlangana lakwa sikukhuthaze ngenxa ukuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo mubi kakhulu but I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebenzimisela ukuthi basebenzele abantwana ukuthi bababisele esimweni esihle. I think i approach yona leyo eka teacher eka mzali womntwana e community labanye nje around abanye abantwana abafunda lalo umntwana kube yisystem ekhondema linto le ibisirehabilitate umntwana. Singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi, kungabe kuluhlelo eliluqoxileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenzele esikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo. Abanye basuke kudobha bathi ye thina sibili singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebe kusebenza, but njengoba ngisitsho kuba lobunzima ke ekuhlanganeni umoya onalowo kumbe ipilo kuze uthando lonalolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantwana bethu esikolo lukhona ebantwini. Obekushupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaye esikolo. Sazisenza okuthiwa operation bamba umntanakho. Wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye, uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli, uye enkunini yini uhambe lobani, uye emfuleni uhambe lobani, uyathokoza yini vela khona ngale. Akulaluyo lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntwana uhlobile, kwenzela ukuthi sihle sibambisane masinyane uhlupho lungakayi khajani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele ephalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Ngesizwe ke ezomculo
zalenzela amanga phakathi komnyaka.
Umculo njengoba salazisa kumaviki amabili edluleyo ukuthi uSikhosana Buhlungu olubhekise kobulawayo ubuya rekhoda umculo wakhe omutsha. Ezinye ingoma ezibikwa zingakakhutshwa kwakhathesi. Usitsheleke wathi sokwenza yini?
Ingoma ikhiphile ebhale zidlala tethe
emsakazweni nasi ingoma enje khona lapho
utethe umuntu osakanisile omakhiwa omuntu kwenu ngakho umthethe njalo uyabe lesali siyokweqa ukubona isinto zonke eziqalisile kude emali uyakusho ngothethe kwazo angelidlale ngokazana namncane ofidane
kukuzwa. Asizweni ke ingxoxo esayiqhuba laye chasisela ngomculo.
ngontete kwami. Hey hey umnandi la.
Umculo kaSikhosana Buhlungu wegwamba enkanye, umculo omutsha othi Dlala Ntethe. Singakehlukani besikhangele ebezikhokhela. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abathinteka kudaba lwegugurawundi bezikhethele abafuna kwenziwe njalo induna ezaqeda ukukhulumisana labantu bayo. Izatshela uhulumende yena ozaletha usizo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.